Lolu hlelo lubikwa lujonge ukuthi lapho kugqitshwa ngemva kwensuku ezilichumi kube sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezilichumi lanhlanu i-15,000. Lamhla luqalele esilindoleni semabhasi eserenkini esekusile eCity Hall lakwezinye indawo zemikambo yakoBulawayo. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi kuhle ukuthi ijekiseni isize yafika ebantwini abasemkambo abazisebenzayo.
Yes, siyamukela uhlelo ukuthi ijekiseni sifike ebantwini abasemkambo abazisebenzayo. Vele besikhankasa ngakho ukuthi ijekiseni kayifike emkambo abantu abazisebenzayo bephathe njengabantu abaqakatheke kakhulu kwezomnotho kwezokuthuthukisa ilizwe. Kunjalo ke siyakwemukela lokhu. Sesikhuthaza uhulumende ukuthi kakhankase abatshele abantu abasemkambo ukuthi ijekiseni sifikile, bahambe bayehlatshwa, kwenzela ukuthi sifike kulokhu abathi ngesikhiwa i-herd immunity, ilizwe livuleke sisebenze siye phambili. Lathi njengenhlanganiso siyabamba kathesi nje ukuthi sikhankase, sikhuthaza amalunga ethu sibambane lezinye inhlanganiso ezabantu abazisebenzayo ukuthi amalunga azo ahambe ayehlatshwa ijekiseni.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu, omunye wabathengisa emkambo, uthi uhlelo olusungulwe nguhulumende luhle kakhulu, kodwa abanye kade bebiselwa emuva ngoba besebenza okungekho emthethweni.
Uhulumende usungule uhlelo lokuhlaba abazisebenzayo endaweni zabo abathengisela yizo kumbe duzane lazo. Uhlelo lolu luhle kakhulu ngesikhathi umkhuhlane usumemetheka kangaka. Kodwa sibe lohlupho lokuthi baningi ababuyiselwe emuva ngendaba zokuthi abalayo ama-license o endaweni abathengisa kuzo. Kodwa njengomuntu ozisebenzayo ngiyananzelela ukuthi ayisibo bonke abalama-license ngoba iningi lethu lisebenza kungekho emthethweni. Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi wonke umuntu ayehlatshwe.
Unkosikazi Madade Ndlovu, omunye wabathengisayo, uthi khathesi asenanzwa amalungelo abo.
Team namboni ngani vele i-target yawo akade beyisethile ukuthi maybe they'll vaccinate so inamba engaka ama-informal traders. They will never reach it because nxa bexotsha abanye ukuthi bangavaccinethwa, mbona ngani nje yindlela engekho right. Mina ukubona kwami bengifisa ukuthi ngabe kuthiwa bavaccinate wonke informal trader ohlezi emsikeni avaccinethwe, as long as umuntu elesithupha sakhe athole i-vaccination. Ama-informal traders amaningi they are being chased away ngokuthi abala ama-licenses. Wona ama-licenses angikhona ayadura ukuthi ube layo, iyadura vele ukuthi i-license ube layo. Mbone ngani i-target yabo akade beyisethile abasoze beyikwanise.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, umnumzana Edwin Sibanda, uthi bakhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abangaba zinkulungwane ezilitshumi lanhlanu i-15,000.
Hayi, okwakade sivena sihlaba ama-informal traders, yes, sithola amavaco kawu-15,000. Sosithengisa ukuthi kuzabuya amanye lawa ngayo-first dose ophela second dose ukuthiwa izawoya zawafaka emakhini konke. Mobile team nazabe khona encedi. Isikhulumelanga ukuthi sebe sihlaba kuba hotspot, so ukuthi ithi singeke sihlaba ama-informal trader ophela, sebe sihlaba abantu abakuma-areas wona lawo kule vaccine khona. Sizakhumbula ukuthi ama-informal traders phela awasebenzi beyiwoda labanye abantu abathengayo. So lapha abawoda khona laba abathengiselayo ngabantu esiphila labo but omuzi lapho. So kungeke kusebenze ukuthi sihlabe ama-informal traders wodwa esesishiya uzulu wonke.
Kusiyaphela usuku lwayizolo koBulawayo bekutholakale abantu abalikhulu i-104 abale-COVID-19, kuthi elizweni lonke jikelele bekulabantu abaphezu kwenkulungwane lengxenye i-1,540 abahlolwe batholakala belegcikwane leli. Ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 babengamachumi amathathu lantathu i-33, ukuthi inani lasebebulewe umkhuhlane lo lokhu waqhamukayo nyakenye ngombimbitho kwaba zinkulungwane eziphose zifike ezimbili i-1,911. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili i-797,715 futhi asebehlatshwe esibili sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-571,721. Ngimele Studio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.